Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumbe lakathi silongo lisakhona ngoba kusukela umgqibelo la ngikhona nisanda kuma kathesi but ukuthi izulu lakhona liyami ngxenye okwe-5 minutes bese liqalisa njalo owona futhi ngamandla and empilweni nami angaze ngibone izulu elinje ya ngoba mna bathi izulu leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilo izulu esijwayele ulithola ingxenye ngomnyaka ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge izindlu and then abantu abacatshangela ukuthi akhona into abacatshangelwa osokuthiwa bafile bafika 100 then kulabaningi they haven't been confirmed they are still missing yeah akuyazwa isusizi sibili ya and abaningi izindlu abasela lapho okokuhlala so ya kunzima sibili
Ncwali sizwa abezomkhathi bona bathini bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo
ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and the individuals you know so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha lalaphana bencedisa ngalokho abangakukwanisa ngakho abanye befakwa ukuthi ingxenye fowathe sibehlale ezikolo emasontweni ya but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi ya so ya then lamanye amazwe asengani azama ukuthi ingxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us yeah
abawelwe yingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende
abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla ya njengathi selile ingxenye yamaholo amabili amathathu selimile ya ungani kuyafefeza nje mbijana ya ikuthi njengami seplanta ingazi kwezinye indawo but eplanta wathesi hhayi so ungani selike laphumula mbijana ya okokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hhayi angiyezwa bona babe ngokufanisela kwabo babekhangelela amalanga nawuthi mhlaka-14 yiwo lapho osokungani liyaba seliphelile